Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 18 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwelemelika edlula i-$91,980.
Umuntu angathola umsebenzi xa efika ngekhaya ediniwe iyalala, kodwa umuntu enxa engasebenzi xa efika ngekhaya ethole elele uzacabanga ukugebengoba ebusuku xa sokuvelanani sasilali selokhu icabanga.
Lamuhla sigqiba inhlelo zethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nyongolo Nkomo, sixoxa lendodana yakhe uSibangilizwe Nkomo.
Angikwazi-ke ukuthi inkosisa ngaphi lokuthi siyabe kusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono kwasifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambili.
Umphathintambo kahulumende obona ngezamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kufanele uhulumende axhase abanini bamabhizimusi abathengisa impahla ngentengo efaneleyo ukwenzela ukuthi behiqize impahla eningi engafinyelelwa ngabanengi.
Siyalunanzelela udubo olukhona, kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto baproduce.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezisungula amabhizimusi ekhaya okuzasiza uZulu ezigabeni lapho ezidabuka khona.
Ngithole lo mtshina lapha e-United Kingdom owenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwelemelika engamadola ayi 91,980 kanye leZimbabwe eyingxenye yesigidi i-514,840. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi abasolwa bebehamba ngemota yohlobo lweHonda Fit, njalo uthi bahlasele onogada ababili ekade behambisa limali ebhanga eliseNewlands. Ngolwesithathu amapholisa eGwanda adubule abulala abesilisa abane ababikwa bekhombele owesifazane ngombhobho bamtshontshela imota yakhe. Kodwa abanye bathile umbhobho bekuyisiphamaso nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Ubugebengu elizweni ntungameli abusoze beke kuba khona, ngoba kulobugebengu obucatshileyo obenziwa nguhulumende esikuthi yi-corruption. I-corruption yiyo edala kumbe ezala ubugebengu obugcina busenza abantu bazana ababe besenza, ngoba labo badinga lokho okudingwa yilabo abakahulumende izisamanda zikahulumende ezenza lokho esikuthi yi-corruption. So ngesizathu sokuthi lapha eZimbabwe wonke umuntu ulambile, wonke umuntu usezasebenzisa indlela engaqondanga ukuthi aphile impilo eqondileyo, kodwa na into azenzayo zingaqondanga. So okuqakathekileyo ukuthi fanele sikuzwise ukuthi ubugebengu abudalwa yikuthi abantu balendlala, ngoba ungakhumbula ngesikhathi sathiwa amafektari wonke asebenza, i-economy yasebenza, abantu abangenza ubugebengu bezitholakala besebenza beseswela isikhathi sokuthi bayekwenza ubugebengu. Ngenxa yokuthi abantwana abethu esibazalayo kathesi abasenamsebenzi, bagcina behlala baze bagcine bebukela ama-TV bebona izinto ezenza ama-TV bese becabanga-ke ubugebengu bona labo ukuthi baphile-ke impilo engaqondanga. So ngaleso sizathu-ke uhulumende is responsible ngokwenzakalayo okobugebengu, ngoba okuqalise ubugebengu be-corruption yimuye, ngoba i-corruption lobugebengu esithi thina i-fraud esithi thina yilabo abadivula abanye bethu kuyafanana konke. Okusalayo ukuthi omunye uyabe lo mbhobho, omunye uyasebenzisa iphepha, omunye uyasebenzisa ukugqila ngoba ele-authority esazana kwazakala ukuthi isiphatha amandla sakahulumende sokonke ubugebengu. So ubugebengu esilabo ka-TFC mina ngizabufaka ngihle ngithi ukuthi abantu abadala ubugebengu abenza ukuthi kube lezigebengu ezikhulu eziningi elizweni ngabantu abakuhulumende ngoba abakwenzayo through i-corruption ubugebengu.
Bungaqedwa njani lobo bugebengu pho baba Pepe?
Bungaqedwa ngokuthi uhulumende okhona odale lobo bugebengu abantu bakunanzelele ukuthi khona kufanele bakhiphe lobo bugebengu obenziwa nguhulumende obudale nguhulumende esilayeka test bese bevula ke imisebenzi ukwenzela ukuthi abantwana abanye abaphuma ezikolo bangaze bahlala bacabanga ubugebengu kodwa bahambe bayethola imisebenzi. Umuntu angathola umsebenzi xa efika ngekhaya ediniwe uyalala, kodwa umuntu enxa asebenzi xa efika ngekhaya ethole elele uzacabanga ubugebengu ngoba ebusuku xa sokunelanani kasilali selokhu icabanga ekhangela amamuvi wona esingamamuvi abese mhlawumbe ngiyazosola ngiyathola imali.
Alo ke ngumnumzana Bep Nico Bebe usomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lamhlanje sigqiba inhlelo zethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nyongolonkomo lebandla lezaphu silodaba lendodana yakhe uSimangilizwe Nkomo.
Sawubona mfoka Gandhi labalaleli beStudio 7. Inkulumo le eyokuthi uNkomo wathengisa ubaba uJoshua Nkomo wathengisa ingikhumbuza inkulumo kaJulius Malema ethi ubaba uNelson Mandela wathengisa. Ngiyadinga ke injongo yayo, ngiyayiswela yangididanisa ikhanda injongo yento le ukuhoza uNkomo, ukuhoza uLobhengula, ukuhoza abakhokheli bethu abalwa lobubi bamangisi. Angiboni ukuthi busisa ngapi, angiboni ukuthi businceda ngani. Yebo amaphutha umuntu wenyama uyawenza, kodwa ukuthi singaqeda iminyaka yonke le sihoza abakhokheli bethu injongo yakhona yadinga ngiyiswele. Uzananzelela ukuthi uNkomo wayelweli Zimbabwe wayengalweli Mathebelele okokuqala. Kunjalo ke osimithi bathi bebona ukuthi sebehlulwe izipra lezaphu, kwaba le mizamo ke ukuthi kudividwe abantu be-Afrika. Bona abahlala bedivida i-Afrika base bekuzama futhi khona ukuthi abantu laba bengabambani kube iZimbabwe ebambene abantu behlale bedivided. Ayisikho ukuthi ngomgaba wawu-creator yalokhu, siyakwazi ukuthi ngama-westerners a-create divide and rule. So ke kakuvumanga uNkomo lokhu ukuthi abantu be-Afrika bebedivided, ngoba kwakule sivumelwano ukuthi abantu bangama-pan-africanist kwakhiwa i-Afrika. Angikwazi ke ukuthi kusisa ngaphi lokhu ukuthi siyabe kusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono njengoba sifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambi kwethu, hatshi ukuthi sibe lokhu ngani siyaxabana sidividana ngamaphutha abantu abahamba phambi kwethu. Asenzeni ngcono, ngatsho sibabone lamaphutha. So ke thina kasenzeni ngcono kulalabo abahambe phambi kwethu. Sizikhulule ebunzimeni, into yokhona nasi ubunzima sobukhangele sonke. Singathi singehlulwa yibunzima bese belokhu sithi abadala basilahlisa, abadala basithengisa. Awusizindawo, awusincedi ngalutho lokhu, akusetshenzwe kuyo phambili. Akusetshenzwe kuyo phambili, yikho engakutsho kuphela kanti akuloku ningengakukhuluma.
Kukhona yini ongafuna ukuthi abalaleli bethu babekwazi ngembali kababa uNkomo?
Kanti imbali kababa uJoshua Mkhabuko Nkomo, iqhawe lamaqhawe, inhle kakhulu, ibanzi, iyamangalisa ngoba ilokhu isibantsha kokuphela, ilokhu izirenewa. Okwenzakala khathesi phakathi kwabantu khathesi kuyaphikiswana kulama debate, kulama criticisms, kulani. Ngikhuluma nje khathesi ngiqeda kulalela enye ispace ku Twitter lapha umzala Tom, hayi ibekiwe, iyabekwa, kuyaphikiswana. Imisebenzi kaNkomo isinika imisebenzi, isinika umsebenzi omkhulu kakhulu osaza bakhona eminyakeni elandelayo isikhathi eside. Ikho ke ayidingi ukuchasiswa imbali kaNkomo, iyazihambela yodwa ifresh. Kuzanyiwe eminyakeni eminingi ukuthi ibizo lakhe licitshe, imisebenzi yakhe icitshe, kusenziwa lokho ikakhulu yizano, kodwa hayi kwehlule abantu ngokuphela. Labo bona abathi abachothozayo iNkomo babasela umlilo, babasela igama likaNkomo ukuthi likhule ngamandla. Okungangokuthi ngike ngathi emalangeni adlulileyo kusazaba enxenye leya 100 years kumbe more bemilleniyam kuloko kusakhulunywa ngebizo likaNkomo. Imisebenzi yakhe ivumbulula amadebate, ivumbulula sokubhalwa amabhuku amaningi ngayo uNkomo. Kwenziwa ama commemoration, kwenziwa ama lecture ngoNkomo, hayi kunzima kuhle ke lokho. Njoba ngithi ukuthi bendalele i-space kulo muntu othe asi let's pick up ama pieces kaNkomo lapha chie khona and do something about it. Liba leqhakathekileyo lelo, liba leqinileyo. Singabi lokho sikhuluma kuphela. Kasenzeni something, pick up the pieces zikaNkomo lapha chia khona. Thina ke ezaphini, ezaphini, ecosystem izaphu is finishing the unfinished business. Siqedisa imisebenzi kaNkomo engaphelelanga. Siyayibonga imisebenzi kaNkomo, kayicithi iyakhula yaphambili. Akula gandi okunye engakungezelela mina ngembali kaNkomo, ngemisebenzi kaNkomo. Iyazikhulumela yodwa. Iyazikhulumela ukuthabisayo kakhulu baba. Hayi, siyambonga umqabuko, siyalibonga iqhawe lamaqhawe ngemisebenzi ayenzayo. Sengani kuthiwa labakhokheli abangalandela laba bengasebenzisa imfundiso yakhe, besebenzise imibono yakhe ekukhokheleni isizwe lesi, ngoba ukukhanya kwakungaba isizwe sihle kakhulu. Nxa ngabe uNkomo wangena ngo-1980, akula umuntu okuphikisayo lokho. Kuphikiswana nje ngokuthi umuntu omdala wayeza amaphutha lapha lalapha na. Well, imbono yabatsha, imbono yabantu abakhululwa uNkomo, asebele ndlela yokuthi criticize, bem analyze, okusho ukuthi hayi kulungile esizweni, kulungile ukuthi sisebenzise imisebenzi kaNkomo ukuya phambili. Ngiyabonga kanti.
Hayi, lathi siyabonga eNkomo. Lo ke ngumnumzana Sibangilizwe eNkomo, indodana kaMuyi umnumzana Joshua Mqhabuko eNkomo, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Sthembiso Nyoni uthi kufanele uhulumende axhase abanini bamabhizimusi abathengisa impahla ngentengo efaneleyo ukwenzela ukuthi bahiqize impahla enengi engafinyelelwa ngabanengi. Kungqoqo ayiqhube le Studio 7, unkosikazi Nyoni uthe ubhodabhode edolobheni lakobulawayo izolo lapho ahlangane lababhaka isinkwa abalokhe besithengisa ngamasenti angamachumi ayisithupha kusiya kwangamachumi ayisithiyagalombili.
Bengithuwa amabheka labanye abamanufekthayo kobulawayo ama-basic commodities, ama-SME. Uzathola ukuthi bakhona abanye abantu bakithi abasebenza kuhle, abathengisa isinkwa ngama-60-something cents, abanye ngama-82 cents US dollars. Kodwa-ke yibo-ke abantu labo kade sekumele ukuthi sibasapote, sibanike iflower, sibanike konke ukuthi baproduce in bulk, bafake ukudla ezitolo. Iministry of Finance le-committee eyasethwayo bakhangele ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bafake amahanisi ku-exchange rate le ephapha kangaka. So konke lokho kuyenziwa. Njalo mhlaka 13 sisabe silabomama, women in productive, siyabakhuthaza komama ukuthi bayenze izinto ezibambekayo, izinto esingazifaka emashelfini. Sisebenza labe PRAS, labe Standard Association ukuthi izinto abazenzayo zifakwe ama-barcode, zifakwe emashelfini. So thina njengeministry ye-Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises, siyalunanzelela udubo olukhona. Kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto, baproduce in bulk, basapote labo abaku-productive. Sicela-ke laba abakhweza intengo ukuthi bakithi asizelane nini, sisebenze nini ndawonye. Siyakunanzelela futhi ukuthi this price rise is not just eZimbabwe. Amazwe amaningi balakho ngenxa yezimpi lezi ezenzakalayo, ikakhulu phakathi kweRussia le-Ukraine. Amafutha ayakhwela, nokunye abasaplakho nokunjengeflower nakho futhi kusuke bese kushoda kumbe kukhwela. So hayi siphezu kwakho siyabazwela mama, but asibazweli ngomlomo kuphela, sibazwela la ngezenzo.
Liyakhulumisana labanye ama stakeholders abangekho kuhulumende ukuze lizwe ukuthi abantu bathini njalo bafuna?
Siyakhulumisana kakhulu ngoba lapha kade sikhona, kade silama associations ama SMEs, kade silabo mama abamele omama bakumabhizinisi, silabo baba abamele ama vendors, labamele ama informal sector in every way, kade sile Reserve Bank njalo bese labafandayo abanjenge Sletco, abanjenge Women's Bank. Ye siyaxoxisana sibili ngoba sodwa njengohulumende singeke sakuthwala umthwalo lo ngowethu sonke as a nation. So njengaministry siyaxoxisana, and mhlaka 21 sabe silomunye futhi umhlangano ozahlanganisa la ma-local authorities ukuthi sikukhanye lokhu, sibone ukuthi abantu singabancedisa njani.
Alo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi amancane, obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezisebenzela ukuvula amabhizimusi ekhaya okusiza uzulu ezigabeni lapho ezidabuka khona. Limisebenzi iqoqela eyokwakha, ezempilakahle leminye. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda ekwaBulawayo.
Iningi lasebediniwe ngokusebenzela intuthuko yamanye amazwe lithi ikusasa likhaya abadabuka kulo, yikho nje sebelungiselela ukuyasungula amabhizinisi khonale. Unkosazana Sithandazile Nkomo uhlala eManchester kule Britane, yena-ke uphatheka kakhulu ekutshani izitina zokwakha kobulayo njalo selesikhathi esenza lumsebenzi.
Mina ngaqala 2016 ngithole lo mtshina lapha e-United Kingdom okwenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Afrika. Umtshina ongasebenzisa amagetsi, umtshina owenza yokukwakha okutshiyeneyo.
Ngaphandle kokutshaya izitina zokwakha amankomo, sowavula inhlanganiso encedisa abesifazana labantwana abaphuma emulini eswelayo ukuthi benze imisebenzi yezandla esiqindini setsholotsho lenyama yendlovu, e-Empower Women and Children Organization.
Sizame ukuthi sibise imitshina, sizame lokuthi imitshina le incedise ukuthunga imitshina, eni mitshina njengayenza abantu esisebenzela abantwana. So manje silama sewing machines, lama computer, siphela ko lama bible, lama wheelchair, lakho konke nje okungancancedisa ukudla. So manje sizama ukuthi sisebenze ukuthi sibe lebhola, ukuthi sizilimele okwethu.
Unkosazana Queen Sowa wahlala edolobheni le-London eBrithani okweminyaka. Okwamanje usevule ikampani yokuthi abagulayo abangamalunga ayo belatshwe kungela mbadalo ngoba babe bebhadala imadlana kukampani yakhe yeRugare Hlalani Kahle Medical Aid ukuze ibancedise nxa begula.
Okwandinta kakhulu Chisa yikuthi ngo-2020 ngagulelwa ngumntwana, ngabhadala ibill ye-25,000 ematerday. Ngazibuza ukuthi ngabe bengingelayo leyo mali, kutho ukuthi umntana wami ubezahamba.
Ukhwini uthi wethuka ngemali eyayifunwa esibhedlela ukuthi kwelatshwe umntanakhe.
Ngazibuza ukuthi pho umuntu, an ordinary citizen, kutho ukuthi ngeke uphile nxa ungela mali. Yikho lapho engacabanga khona ukuthi ngifuna ukwenza i-medical aid ezakwanisa ngumuntu wonke, kumbe ngumuntu othengisa amatomatisi, kumbe ngumuntu ongumaneja, kumbe ngumuntu othengisa i-airtime.
Iningi lithi selifuna ukuzohlala eZimbabwe lifuna okokwenza ekhaya. Unkosazana Priscilla Nyathi uthi uthintekile ngokwenziwa ngama-diaspora ekhaya.
Ngiyathaba kakhulu ngengikubonileyo kusenzakala lapha kobulawayo eRugare Medical. I am very motivated, ngibona into enhle kakhulu ebukekayo engiyenza ukuthi lami ngifise ukuphenduka ekhaya ngizesukumisa indawo yakithi kobulawayo. Ngifisa sibili ukuthi khona ngabe kuthiwa sonke siyalandela okwenziwe uQueen. Kuyabukeka kakhulu, kuyasiphakamisa sonke njengabantu bediaspora.
Behla bebanengi abezibabhe abahlala kwamanye amazwe bevula amabhizinisi abanye beqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda umphakathi. Ezempila kahle ludubo oluhlangana labantu abaningi kweZimbabwe ngoba izibhedlela labodokotela bafuna imali phambili umuntu engekelatshwa. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leChronic lilodaba lokuthi ugatsha lwezabatsha lwebandla leZANU-PF esigabeni seMatabeleland South lethule amazwi okuthi luyasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele leli bandla kukhetho oluzayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eMaswingo abophe onogada abathathu abenkampani ethiwa Eightland Milling Company ngoba bechaye babulala isela elangena kulenkampani. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, Studio 7 linjani? Bantu bakithi bomthwakazi. Hey, ngiyamangala ukuthi Studio 7 ukuthi kathi inhlelo zenu zimi kanjani kathi. Bakhanya likhetha amawodi. Amawodi afunayo lapha ngaseke bechamisa kuphela nezana. Ah, lokhu basegcekeni ukuthi nje abantu bakomthwakazi ukuthi umsakazi kaStudio 7 awuqondiswa lithona emathi wesithoneni. Bathi bakhangalela inhlelo zakhe bubona kube yeziziphushayo ezabantu bakibo. Bawusathena ngale road yaseMbapha. Besikhangalela ukuthi mhlawumbe la uyona sitamulele ukwenza lokuthi inhlelo zethu kade ziphothe emsakazweni zive umhlaba wonke izikhalazo zethu njengabantu bakomthwakazi kho kuchithe besofanayo loRadio Zimbabwe etata esayithi. Lokhu kusegcekeni ukuthi uStudio 7 umqondisi walo lishona ngoba inhlelo zethu thina abantu bakomthwakazi vele kanti zithathe ukuthi ziphume emoyeni. Liyathatha abe munye kuphela abe yi-one wokulahlisa ukuthi kungathiwa umsakazi wentando kaZulu. Hhayi, akula umsakazi wentando kazulu lapho. Lesistudio sekanithiwa ngesabantu bakachamise bebababusayo kustudio lezo Studio 7 njalo bakhuluma kahle ngendaba yezinhle ngothomisa libavaka lize balilaphindaphinde kathatha abanye abantu vele layo lithatha lijikele lekhatshana ama-audio kade sisenda ama-audio khona lapho. Thina esikutshoyo ukuthi thina sithi njengomthwakazi singaphansi kwanizwe likamthwakazi libuye silusize ngalabo abantu abahlala besitshela into enyayinelayo lesinukelayo futhi bebe sithi abantu babamthwakazi bevote luchamisa luchamisa lomnankagwa bathena luchamisa umnankagwa umncane osakhulayo umgaba omncane osakhulayo uyofana nakithi njengomthwakazi. Abosizi lothithini into zabochamisa ngoba bonke basebenzela ko yayotshoya lisela umhlaba amangalo sitela amangalo ethi libandle elitsha ibandle le-20 something yeze lapho nje ibandle likachamisa leli lisukela ezandle zikachamisa chayikho. Njalo ngithanda ukuthi ndithele khona ukuchamisa lo mnankagwa abafanana bonke ezikhundleni bangene ngekho uchamisa uchayikho uthokozane khopha umnankagwa uchayikho umgaba ngabantu bamakho bonke abantu bonke abangena ngekho bonke bahlopha ngoba lalapho nxaseke sembusweni bayalela ezikhundleni. Umgabe layo wangena ngekhuwe chaya unkomo ikho kodwa ukhotshwe nzima. Ngakho ke sithi eyi abantu bonke abakithi ngapha kwamthokazi asimeni ngemva kwamqondiso ukuze lathi inkululeko ethi ivuye abeZimbabwe bayithole yabo 1980 baphakathi kwenkululeko yabo lanxa bevocana khwangale ngokwabo kasekungena. Thina manje sesekufunayo inkululeko yethu ukuthi umthokazi uze lakhe livuye umpofu special.
Studio 7 livuka njani bakithi? Hayi, ngivukile. Ngivukile. Ngamthwa umhlaka 9 lapha interview uGawule labe khuma loNtunga. Uthini uGawule maNtunga embuza ukuthi imali yamafuthi petrol iphe ikhwelile? Uthi kayikhwelanga eZimbabwe kodwa ikhwela indawo zonke. Mina bengifuna ukuthi kwalapho uNtunga umbuza ukuthi izinto zezi ukhala ukuthi lokuze likhwela kwezinto kuma into ye-Ukraine, ma into ye-Ukraine phela into zayo zasedisimusi. Mefloti mbuso kuti njoba lelizwe linjalo izinto zikhwela vele sokuzoka ekhaya kuba ngale khona kimpi Ukraine na ngoba vela kulante right umbuzo kuti njoba zonke zingekho right Ukraine kaleni ngoba vele into iphendula ugawule vele mina ngisho hayi mina lobaba lo mina ngazi ukukhulumana ebuye kuthidwa leZimbabwe liya everyday uthi ngabantu ababhoda ngale beyenzile ukuze bethengise imikambo beyitshintsha izimali kanti labo bantu ababotshwa enjobani uyakhuluma uyabazi kanti wabe ngababuphi labo bantu abanjalo hayi mina lobaba lwayi hayi ugawule mina ngazi ukuthi ukhulumane hayi mina ngazi ufanele kuyenzwele eZimbabwe street kumbe sofanele kujesu ezosilamulela kodwa hayi kunzima wakithi hayi zanu lisibulele straight.
Siyabingelela emsazweni Studio 7. Thanda ukubonga kakhulu umsebenzi omuhle ongaka elisiphathile wona usitshela izindaba zonke insuku nje ezineqiniso ikakhulu ezihambisana lezwe lakithi ipolitiki kakhulu ngoba yiyo wonke umuntu nje noma unganani naipolitiki useyayazi manje ipolitiki yaseZimbabwe. Siyabonga kakhulu. Mina ngithanda nje ukuphawula kancane ngendaba ka-Vice President uJoshua Nkomo njengoba esiwalala ngokuthula nje abanye ngabezwa bayakhuluma ukuthi kuthiwa wathengisa noma ukuthi wenza ngezwe kodwa-ke ngithi uJoshua Nkomo wayeyindoda elungileyo kakhulu eneqotho futhi yikho wayehamba empini wala abafana bakhe wayebalolongile bonke babemethemba ngoba babembona ukuthi umphathi bengithi umholi oqotho that's why wayelida abafana babekhaliphile bonke bamuzwa bonke abantu inoma amashonayo noma ngamandebele abangaphasa usandla sakhe bonke babemuzwa ukuthi uthini kodwa-ke ngebhadi wathi esethi uyafika ekhaya esehlangana lalabo Robert Mugabe wayengazi bona ukuthi bayigebe nguye ukuthi abanalo iqiniso yikho yena wabathemba yena esithi singabantu banye sonke sifuna ukulungisa ilizwe lethu ngoba kade sisilwa labelungu ukuthi kumele ma abelungu sesivumelene ukuthi sithathe izwe lethu sibambisane sakhene izwe lakithi le phambili sinabo abelungu hayi ukuthi abelungu sibaxoshe silingane singabantu abamnyama singamandebele singamashona singabelungu uJoshua Nkomo lo umbono wakhe ngendlela mina engiyibona ngakhona ukuthi uJoshua Nkomo wayeyindoda enjani ikwazithi wayeqotho kodwa ngebhadi yena wasehlala phansi evumelana namadoda ayigebengu ayangalali iqiniso wona ukuthi ngemva kwakhe bafuna ukumenzana wathi sisayindile okwakusayinayo bamjikela futhi bona bafuna ukumhamba ngaphansi bembulala bembulalela abantu bakhe bonke abantu bakithi nje ababambane bebemunye bekumkhulekela umoya wakhe uvuke ulwisa ilizwe lakhe lapha elijiye khona mhlawumbe ngelinye ilanga uNkulunkulu angakhuluma abantu bakhe bakhululeke futhi siyabonga kakhulu okhulumayo ngusidumo Johannesburg.
Siyabonga ke balaleli bethu siyathanda njalo ukulikhuthaza ukuthi nxa lisithumela imilayezo yenu ibe mfitshane lingazasola ukuthi asiyidlali ngoba eminye yakhona iyabe imide kakhulu njalo lingathuki siyabonga.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwele Melika edlula $91,980. Lamhla ke sigqibe uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngembali kaMuyi umdokotela Joshua Mqhabuko Nyongolonkomo sixoxeke lendodana yakhe uSibangilizwe Nkomo. nxa lifuna ukulalela ezinye njalo indaba kumbe ukuzwa uhlelo lwethu lonalolu yanini ebulenjini ku www.voandebele. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa ke inhlelo zethu ziyaqhubeka ezantambama kusihlwa 7:30. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Ngu Chris Gande.